uzamile uhulumende ukuthi babe le reaction encedileyo, yikho singabanga le singakuthi thina yi fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lomuntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela okwendlu yokufundela eqhweqhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibileyo ukuthi i-civil protection unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe i-surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa-ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. La ma-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephwa amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundwe sesibe khona esokuthi kuzabe kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa hayi, kuyancomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi, kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela wezemvelo.
Ye, kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma, ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja, yibo kukhanya njengokutsho kwama-report ngabantu abagebhayo, and sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe. Saka sabona ngomunye umnyaka kuthiwa abagebhe ngaphansi kwenjanje, uhamba khona injanje yesitimela. Singathola ukuthi langaphansi komgwaqo nje sebagebha. Phela bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona ukuthiwa kule golide la uyangena langaphansi kwendlu yakho nje, asangangena abalandaba ezilonga ukuthi kuyibona bezathola imali. Yingozi eyenziwa ngabantu ogweja, okumele ukuthi alubana kulwa lo mthetho, kuyaqiniswa i-law enforcement, ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni. So kufukule yikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu obokuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo, ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi umthetho uyasuka weyekethiswe, asesibona sokuvela ingozi nanku, futhi ugcine ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uzo sokudilikela la udilikele, ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqatshelwa ngokuthi kuqinise ezomthetho, amakorokoza abo nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni, yikho esingenqabela khona. Then lakhonokho abakufakileyo kube lama-surveillance, kubonakale lapho okwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo, into ezinjengazonalezo. So kuqinise nje umthetho ukuze kungaphindi kube labanye lezinye leyinye indlu etholakala isidilikela ama-okoro ogweja begebhe ngaphansi kwayo.